Imisebenzi isahluko sesificaminwe mbili. USawuli wayevumelene labo ngokubulawa kwakhe. Ngalolo suku kwasuka ukuzingelwa okukhulu kwebandla laseJerusalema. Bahlakazeka bonke ngaphandle kwabapostoli emazweni aseJudea laseSamaria. Amadoda akholwayo ambela uStefane amkhalela kakhulu. Kodwa uSawuli walichitha ibandla, engena ezindlini ngezindlu. Ehudula abesilisa labesifazana ebafaka entolongweni. Abahlakazekileyo bahamba beshumayela ivangeli. UFiliphu wehlela emzini waseSamaria washumayela kubo ngoKristu. Amaxuku alalela nganhliziyonye okwakhulunywa nguFiliphu esizwa ebona izibonakaliso azenzayo ngoba baphuma omoya ababi kwabaningi ababengenwe yibo. Bememeza ngelizwi elikhulu. Labanengi ababe izilima lababe iziqhuli basiliswa. Kwaba khona ukuthokoza okukhulu kulowo muzi. Kwakukhona indoda ethiwa nguSimoni eyayikade isenza imilingo kulowo muzi. Yasimangalisa isizwe samaSamaria izichaya umuntu omkhulu. Bamlalela bonke kusukela kwabancinyane kuze kube kwabakhulu besithi,
lo uyilawo amandla kaNkulunkulu athiwa makhulu.
Bamlalela ngoba wabamangalisa isikhathi eside ngemilingo yakhe. Kodwa kwathi ukuba bakholwe uFiliphu eshumayela ivangeli ngombuso kaNkulunkulu langebizo likaJesu Kristo, babhaphathizwa abesilisa labesifazana. Lo Simoni laye wakholwa. Esebhaphathiziwe, wanamathela kuFiliphu. Wamangala ebona izibonakaliso lezimangaliso ezinkulu ezazisenziwa. Kwathi ukuba abapostoli abaseJerusalema bezwe ukuthi iSamaria ilamukele ilizwi likaNkulunkulu, bathumela kubo uPetro loJohane. Sebefikile khona babakhulekela ukuba bamamukele umoya ongcwele, ngoba wayengekehleli nakoyedwa wabo. Kodwa babesabhaphathizwe ebizweni lenkosi uJesu kuphela. Basebe babeka izandla zabo phezu kwabo, bamamukela umoya ongcwele. USimoni esebonile ukuthi ngokubekwa kwezandla zabapostoli uyaphiwa umoya ongcwele, waletha imali kubo esithi,
ngipheni lami lawo mandla ukuze kuthi lowo engibeka izandla zami phezu kwakhe amukele umoya ongcwele.
Kodwa uPetro wathi kuye,
isiliva sakho kasibhubhe kanye lawe, ngoba uthi isiphiwo sikaNkulunkulu singathengwa ngemali, ngoba kawulasabelo lelifa kuleli lizwi, ngoba inhliziyo yakho kayilunganga phambi kukaNkulunkulu. Ngakho-ke phenduka kulobu bubi bakho, ucele inkosi ukuthi uba kungenzeka uthethelelwe iminakano yenhliziyo yakho, ngoba ngibona ukuthi ulomona omubi ubochiwe yisono.
USimoni wasemphendula esithi,
ngikhulekelani lina enkosini ukuze ngingehlelwa ngolunye lwalezi zinto elizichiloyo.
Kuthe sebefakazile bekhulumile ilizwi lenkosi, babuyela eJerusalema behamba bechumayela ivangeli emizini eminengi yamaSamaria. Isithunywa senkosi sathi kuFiliphu,
suka uye ngaseningizimu endleleni esuka eJerusalema isiya eGaza, yona iyinkangala.
Wasesuka ehamba, wasebona umuntu waseEthiopia, umthenwa, induna enkulu kaKhandake, inkosikazi yaseEthiopia, eyayiphatha impahla yakhe yonke, yayifikile eJerusalema ukukhuleka, yayisibuyela ihlezi enqoleni yayo, ifunda umprofethi u-Isaya. Umoya wathi kuFiliphu,
sondela uhambe lalinqola.
Ngakho uFiliphu wasegijimela kuyo, wayizwa ifunda umprofethi u-Isaya. Wathi,
uyaqedisisa kambe lokho okufundayo na?
Yathi,
ngingaqedisisa kanjani kungekho ongiqondisayo na?
Yamcela uFiliphu ukuba akhwele ahlale laye. isahlukwana sombhalo eyayisifunda yilesi esithi
walethwa ekuhlatshweni njengemvu njengewundlu lithule phambi komgundi walo kunjalo kawuvulanga umlomo wakhe ekuthobeni kwakhe ukuthonisiswa kwakhe kwasuswa ngubani ongalandisa isizukulwane sakhe na ngoba ukuphila kwakhe kuyasuswa emhlabeni
induna yathi kuFilipu
ngiyakucela umprofeti ukhuluma lokhu ngobani lapha na uyazitsho yena ingabe omunye na
uFilipu wavula umlomo wakhe eqala kulowo mbhalo wamchumayeza ivangeli ngoJesu wathi besahamba endleleni bafika emanzini induna yathi
khangela nanka amanzi kwalani ukuba ngibhaphathizwe na
uFilipu wathi kuyo
uba ukholwa ngenhliziyo yonke kungenzeka
yaphendula yathi
ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkuluNkulu
walaya ukuba inqola ime behla bobabili bangena emanzini uFilipu lenduna wayibhaphathiza wathi sebekhukhulile emanzini umoya wenkosi wamsusa uFilipu kayabe isambona induna kodwa yahamba ngendlela yayo ithokoza kodwa uFilipu wafunyanwa eAzotu wahamba eshumayela ivangeli kuyo yonke imizi waze wafika eKesariya.